Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Khandamiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 10 Nhlolanja 2023 ngugeino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Amapholisa aqhubekela phambili evimba imihlangano yebandla le-CCC. Kuhoza Friday namhla, silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli weZimbabwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba achiyane lodlakela ngesikhathi sokhetho, njalo ekhuthaza abatsha ukuba babhalise ukuvota esithi leli lilungelo likaZulu. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma engcwabeni kaBrigadier General Walter Kananga emathuneni okubekwa amaqhawe esizwe eNational Heroes Day eHarare, uMongameli Mnangagwa uthe kuqakathekile ukuba uZulu avote ngokuthula ngoba ukulwisana kungasakhi isizwe. Uthe ngesikhathi sokhetho kuvamile ukuba labantu abathanda ukututuzela udlakela benganaki ukuba impilo zabantu ziqakathekile ukwedlula uthando lwabo olokubusa.
To defend, consolidate and advance the gains of our independence. Let us continue to say no to violence while remaining vigilant.
Kumele sonke sale udlakela, njalo sinanzelele labo abasilisayo. Kumele kuhloniphe amalungelo ethu kungela bantu baphandle abangenelayo.
UMongameli ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuba abhalise ukuvota esithi yiyo yodwa indlela ezakwenza ukuba abatsha benelise ukuphatheka kwezombusazwe kuleli. Esithi kumele abatsha baqakathekise ukulima lokunye okungenza izifiso zikamoya zokuba umnotho welizwe uphumelele zifezeke. Kodwa umsekelo esikhulumeni se-CCC uMnumzana Gift Osalo Siziba uthi uMnangagwa wenza linkuthazo ngomlomo kuphela, kodwa lapho sokumele kujeziswe abaphetha udlakela nxa kungabe bandla lakhe le-ZANU PF abenziwa lutho. UMnumzana Witness Duwe esikhulumeni se-MDCT uthi kumele amabandla wonke aqakathekise ukuthula ngesikhathi sokhetho.
Kuyadanisa kakhulu ukuthi bandla le-ZANU PF lomkhokheli wabo sebathatha inkundla eqakatheke njenge-National Heroes Acre bayenza idale lokuntshantshaza amanga lokulalisa inkophe abantwana beZimbabwe. Sikhathi sonke nxa kulomuntu obekwayo baqamba noma yiwaphi amanga aqale ukufika emakhanda abo, benza noma yiphi inkohlakalo abangayikwanisa ukuthi bayenze ngaleso sikhathi. Ngoba nxa bekhuluma ngodlame, bona yibo amabhishopi odlame.
Umuyi uKananga wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1950 eMvurwi eMashonaland Central, njalo wahamba empini ngomnyaka ka-1968. Ungomunye walabo abaqala inkamba yamasosha eHimoyo, njalo wakhokhela impi ephansi kwezandla, wasekhokhela isabelo seGaza Province. Ngokuthola uzibuse ngomnyaka ka-1980 wangena kubutho lesizwe leZimbabwe National Army. Ngomnyaka ka-2013 esephumile kubutho wakhethwa ukuba ngummeli weGurume North edayele ePhalamende, njalo waba ngumsekelo womphathi ntambo wezomkhathi ngo-2013 kusiya ku-2015. Uchazwe ngabaningi njengomuntu obethanda ilizwe lakhe, njalo elima okumangalisayo okuyinto engafundwa ngabantu abaningi abathola amapulazi phansi kohlelo lukahulumende. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Nanga umongameli Emmerson Mnangagwa ehlezi ekhuluma ngokuthula elizweni udlame lwezombusazwe luqhubekela phambili namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter kubikwa kulelunga lebandla leCCC esigabeni seManicaland ochiselwe ikhombi yakhe izigangi ezicatshangelwa ukuba ngezebandla leZANU-PF kuthiwa bezimethesa umlando wokuthwala abantu ngemota le ebahambisa ukuyabhalisa ukuvota. Kunenge okwenzakala elizweni ake sizwe uChris Gande exoxa lonkosikazi Ellen Shiriedenga okubandla leCCC ngokwenzakala elizweni.
Isimo sibi ngasikhangela ngasiqathanisa nalapho esivela khona ku-2018 komnyaka 2018 khathesi nje sikhuluma kunje sobe sizama ukuthi senze imhlangano amapholisa asiyalisa ngasi lapho esihlangana khona abantu bawotshwa njengalokho okwenzakale buliriro kunsukana lezi eziphelile. So sibona ukuthi lapho esiyakhona kunzima kakhulu and njalo sikhangela ukuthi intade sikhangelela ukuthi imithetho ekhangelane lezokhetho bese sithi izaguqulwa. Sibona ukuthi for example kuzaba le code of conduct ezayinqabela ukuthi abantu ababefuna abayephula imithetho ekhangelane lezokhetho ukuthi bejeziswe, but sibona ukuthi lokhu kakwenzakali. So sibona ukuthi kunzima kakhulu nxa sikhangela izinto ama-by-elections lapho esavela khona kulama MPs ethu honorable Tofa abachayayo labo mama labo baba abachayayo ngalo kumatopo kwegogo egabuyuni labensizi. So sibona ukuthi into zangkhona zilokhu eziqhubekela phambili. So ngenye indaba esihluphayo njengebandla ukuthi njoba siya kukhetho luzayo umumo uyabe unjani. So ikhosifoni esizama khona ukukhulumisana leZANU-PF lamanye amabandla lezekhi or even lamanye amazwe kubosadak ukuthi sibonisane ukuthi umumo weZimbabwe wokhetho uhanjiswe kuhle kungabi lokukhona onakusasa ukuthi kulokuqilibezela.
Yes, kodwa siyabona ukubana kuke kwaba labanye abathi bona ngabe laqala lalungisa lokho okuthiwa ngama-electoral reforms imithetho yokuthi kube lokhetho olungela mpumelelo ezaphikiswa. Kungani lingaqinisanga khonapho ukuthi kulungiswe?
Into yama-electoral reforms ayisikho ukuthi njengebandla besihlezi phansi. Yinto esayiqalisa kudala. Singakhangela ukuthi usayi MDC laphana kulogwalo othiwa yi-PRIZE, Principles for Reliable and Inclusive Elections in Zimbabwe, eyabhala ama-principles awe ama-electoral reforms azanywa ukukhulumisa ukufakwa ephalamende ukuthi kudiscuswe. Njalo thina sithe si-CCC njalo sike sisukane eziphelileyo ngo-September last year sabhala ugwalo lisithi yi-prepare document zafaka ama-electoral reforms that ayi-7 esibona emqoko ukuthi kungalungisisa ukuthi uhambise njazazama ukuthi sikhulumisane lezekhi besihlezi sibhalela izekhi njengebandla ukuthi zekhi asihlaleni phansi sikhulume ngodaba lama-reforms onalawo, but akula lutho luphumileyo. So ngenye indaba yokuthi even lephalamende lama-MPs ethu ade bezama ukukhuluma ngakho but kungelanto ephumileyo. So khathesi sesibona ukuthi hhayi isikhathi sesifikile lathi sesizama ukufaka ipressure anti njengoba libonile ensukwini eziphelileyo laphana sike sahlala lo minister uziyambi ziyambi njengoba kunguye uminister we-legal affairs ababhala i-electoral amendment bill esephalamende khathesi ukuthi sibonisane ukuthi izinto esingazifaka kubhili emthethweni yiziphi lezinye eziqakathekileyo. So kunenge sikwenzayo njengebandla mayelana lo daba lama-reforms. Njalo khathesi sike sangunsukane eziphelileyo besehlezi lama-diplomats ama-diplomats avela emazweni anjengabo-SADC labo-European Union labo-America lezinye lamanye amazwe ase-Africa ukuthi siba-update ukuthi uhamba njani ngodaba lwama-electoral reforms. Ngoba nxa likhangela amazona lawa inengi labo ba-observe ama-elections be-African Union, be-SADC, be-EU bafaka ama recommendations ukuthi imithetho yamakhanda nelozo khetho iguqulwe njani.
Unkosikazi Ellen Shiriedenga ukubandla le CCC ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Siphinde sakhuluma ngalolu daba lo Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapolisa.
Angizwanga njalo kumele ngikhulume lo okakamandi manikalendi because ukuthi ukuthi itholile indaba leyi njalo uhambe njani.
Ababandla le-CCC bakhala ngokuthi konke khonokho okwenzakalayo okodlame bayavika emapholiseni kodwa akubotshwa muntu. Namhlanje upresident Mnangagwa ekhuluma ngokuthi kube lokuthula elizweni kakhulu sesilanda ukhetho. Lenzani lina njengamapholisa ukuthi lisebenzelane lamabandla aphikisayo lakhona kokuthiwa umongameli.
Umthetho utsho kale ukuthi umuntu angadala ikhala kumele simbophe. Bengananzela kube kuba nedlame emrewa nobe amapholisa abophe abantu abathathu abantu laba kade libase indaba leyi on remand. So phela labana ama-political parties abathi bona balama-cases abo asezetherapy ukuthi bahambe bayokhuluma nama-officer in charge. Kungaba ne-problem akhulumele commanding district kumbe commanding province ukuthi abancede.
Sisaya kulolo daba sike saxoxa sikhuluma ngalaba abalinyazwayo abe-CCC njalo ensiza le matobo bathi bakhuluma lokuthi abantu bakhona babalimazayo ngobani kodwa akulanto ethe yayenziwa ngamapholisa.
Ngokuthokana kumele ngikhulume lama-officer commanding province ukuthi basichazele ukuthi indaba yematobo, indaba yeyinsiza kumbe inye indaba lapho umuntu yabekuyena ifake iriporti emapholiseni ama-investigations aninjani. So ngicela lengithinte manje kumbe tuesday.
Okunye okukhona lapha esikubone kuphuma enkundleni zokuxhumana ku-Twitter ngokokuthi ibandla le-CCC licela imvumo emapholiseni yokuqhuba imihlangano yabo ama-rally kodwa bathi kuqalisela kulomnyaka wedluleyo belilokhe libalela leyo mvumo. Kulesizathu yini esokuba ncitsha imvumo?
Ama-public gathering kumbe ama-demonstrations ahlanganisela ama-rally ama-conveners kumele bakhulume lama-regulating authority kumbe ama-outer commanding district. Lingananzela imova itsho kahle ukuthi bona ama-conveners kumele bakhulume lo-regulating authority kumbe i-officer commanding district. Commissioner General uSomjikelele laye uthe ukuzwa kanti ekhuluma thina sivumele bahambe bayobona i-Outer Commanding District niye u-regulating authority kulamandla ngingakhangela impopha.
U-Assistant Commissioner Paul Nyathi isikhulumeli samapholisa elizweni jikelele esixoxe laye esewange. Nanza ukuqakatheka kwemsakazo ye-radio nge-World Radio Day inanzelela ukuqakatheka kokusakaza kwe-radio lendima ekudlalayo ekufundiseni lokwazisa abantu abachiyeneyo emhlabeni wonke jikelele. Umsakazo we-radio uqhubeka ungumsakazo osetshenziswa njalo othenjwa nguZulu okwedlula eminye emhlabeni jikelele njalo uphathisa umthelela wembono ukuxoxisana okukhululekileyo lokubumba umbono womphakathi. Umsakazo we-Voice of America uyaziqhenya ngokuba ngeyinye yemsakazo ephatheka kulokhu. Indilimba yalonyaka ethi Radio and Peace igxila kumandla yemsakazo ye-radio ukuchiyana lokuxabana lokukhuthaza ukuthula. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abezindaba abe-Associated Press bathi akwaziwa ukuba ukuthi uChristian Atsu umdlali wenguqu wakweleGhana okucatshangelwa ukuba ubhubhe kulandela ukuzamazama komhlaba eTurkey. Ele-South Africa lithi ukuselakala komlilo kagetsi kuyinto eyi-national disaster ngesilungu. Lokhu kukhulunywe ngumongameli Cyril Ramaphosa
ngesikhathi esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address edale lePhalamende. ELeRussia lihlasele amadolobho ambalwa namuhla asesabelweni seDonbass lamanye. Inkampani enkulu ephehla umlilo kagesi eZaporizhzhia ichaywe ngama-missiles afika phose amachumi amabili 17. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Bathwele nzima abadabuka eZimbabwe abalamaphepha eZimbabwe exemption permits abafisa ukuthola amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa. Bakhona abasebenzisa amagqwetha ekuzameni ukuthola amaphepha afunakalayo kungakapheli unhlangula lonyaka kungakavalwa uhlelo lweZimbabwe exemptions permits. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Velempini Ndlovu igqwetha elimela abanye abantu abadinga amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kwele South Africa.
Ngisiza abantu ababuya bezo-apply befuna ukuthi ba-renewe ama-permits abo, ama-ZTP permits. But ungaka-renew i-ZTP permit yakho, into kumele uyenze, kumele u-applyele abathi i-waiver. So uma u-applyele i-waiver, ufake isicelo sokuthi uyavuma ukuthi wena awu-qualify ukuthi u-applyele le enye permit efana ne general work permit, critical skills, i-business permit noma i-spousal permit, but ucela ukuthi u-minister akusize abheke isicelo sakho soku-apply le general work permit engazange a-consider ukuthi wena awu-qualify for le permit le uyi-applyelayo. So ma i-waiver ingavunywa then usuzokwazi ukuthi u-apply i-general work permit. And then abantu abaza kumina sokuza abantu abamore than 50 ngibasiza ukuthi ngiba-applyele ngoba umuntu osebenza ngezomthetho angikwazi ukusiza abantu mahala. Abantu ngiyabakhokhisa ukuthi babhadale imali, but mina ma ngikhokhisa abantu angichaji le mali echajwa ngamanye amagqwetha. Ngichaji u-R500 umuntu oyedwa, kodwa ya abanye bayashaja imali eyiningi. Ngiyangizwa abanye bethi babhadala ama-R20,000 kusiya le phezulu. Kodwa i-Home Affairs yona ibhadalisa abantu R1,550 for ukuthi bayenze ama-waiver.
Yes, singathi-ke nxa ukhuluma labo laba abazama ukuthi bayenze ama-waiver lawo lokunye, besabani nxa bekwenza konke lokho?
Basaba ukuthi umnyango we-Department of Home Affairs okwamanje abantu aba-applyile kusukela kunyaka lodlulo ka-2022 akekho noyedwa osethe wathola impendulo yokuthi kwenzakalani. Abantu bafake iy'celo zama-waiver, abantu bafake iy'celo zama-critical skills, abanye bafake iy'celo zama-spousal permit, kodwa manje yonke into imintsi, akukho neyodwa into ehambayo. Abekho abantu asebe thole imphumela le yale icelo abayifakile be-applyela le zinto abayi-applyele. Sonke nje sasemnyameni. So abantu banenkinga yokuthi abazi ukuthi kuzoyenzakalani uma kufika umhla ka-30 June 2023, ukuthi uministri uzongeza isikhathi futhi athi abantu bahlale ezweni le-South Africa kuzokufika u-December, or uzovele ethi abantu abathwala imithwalo yabo bahambe uma kufika u-30 June. Abantu basaba lokho ukuthi abazi ukuthi kwenzakalani, and kunzima ukuhlala ezweni elingalona lakho ungazi ukuthi kuzowenzakalani ngakusasa.
So siyakwazi njalo ukuthi kulabanye abasuke eZimbabwe bebalekele ezompolitika lezi kube ngento ezombusazwe. So ke abakhulumi ngakho futhi ukuthi besaba ukuthi bangabiselwa khona ngale kungahlupha.
Yebo, bakhona abanye abashoyo kanjalo ukuthi bayesaba ukuthi izinto abayibalekelayo zilokhu zisakhona namanje. And kuyathusa kakhulu ukuthi lo nyaka ezweni laseZimbabwe kuzoba lokhetho lukamongameli nolwama-MP. Lokho kuyabethusa kakhulu ngoba ukujwayela ukuthi kube nodlame uma kuzoyenzakala. ukhetho abantu beshaywe mabe ukuthi babonakala izifo abaseki iZanu PF, and sesike sabona ama video aphumayo abantu beshaywa beshayelwa lokho ukuthi abaseki iZanu PF bayasela amagama abaqembu afana ne-CCC nezaphu.
Umnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha elisebenza kwele South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg. Umsekeli kamqeqetshi weqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi, uStuart Matsikenyeri, usetshayele ihlombe abadlali baleli qembu abatshaya ibhola ama-batsmen ngomsebenzi abawubambe emdlalweni wakuqala ohlobo lwe-test abawudlale le-West Indies. Kubika uJoseph Njanji.
Matsikenyeri uthi indlela abadlali beqembu leZimbabwe abalwise ngayo ukuze umdlalo uphele zingutshikilo bhanqa yisibonelo salokho abahlala bekukhuthaza ukuba abadlali bengadeli nxa izinto zingahambi ngendlela.
Ithuba lokuba siyabe silokhu sithuthuka ekudlaleni kwethu ihlezi likhona, njalo nsuku zonke nxa sidlala siyabe sizama ukuba kube le ngqubela phambili ekudlaleni kwethu. Okusemqoka khathesi kithi njengeqembu leZimbabwe ukuthi sibe ngabantu abakholelwa kulokhu abakwenzayo, njalo sijwayeze uhlala sinqoba.
LeZimbabwe lele-West Indies zizadibana ngesonto emdlalweni wesibili ohlobo lwe-test enkundleni ye-Queen's Sports Club koBulawayo, njalo uMatsikenyeri uthi ukhangelele ukuba kanqobe.
Umncintiswano awukapheli, njengoba kulesi silomunye umdlalo okumele siwudlale sinqobe, sizahlala phansi sibone ukuthi kumele silungise ngaphi ukuze umncintiswano ufike kumlindi uyagcina kuyithi esinqobileyo.
Ukapteni weqembu le-West Indies uCraig Brathwaite laye uthi bazabopha ziqine ukuze kube yibe abanqobayo.
Kuningi esisakudlalela ngoba umdlalo olandelayo ngokugcina, njalo kumele sinqobe kuwo ukuze sinqobe iqembu leZimbabwe. Akumelanga sidelele futhi, kodwa kumele sidlale ngokuzimisela okukhulu ukuze siphumelele.
Iqembu leZimbabwe liphathiswe kakhulu umdlalo okwadlalela ilizwe laseNgilandi uGary Balance. Emdlalweni wakuqala uBalance ube ngumdlali wesithathu ukudlulisa amaranzi alikhulu emdlalweni wakhe wakuqala imela yelizwe leZimbabwe. Emdlalweni wohlobo lwe-test utshaya amaranzi angu-137, njalo leli nani yilo elihamba phambili. Njengoba usengumqeqeshi weqembu lesizwe uDave Yoton, yena wathola amaranzi angu-121 ngomnyaka ka-1992, kuthi uHamilton Masakaza yena wathola amaranzi angu-111 ngomnyaka ka-2001. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo. Ayo ngu Joseph Njanji.
Ichi waza waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubhekile, waza waza.
Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi wengoma zokholo odabuka ePlumtree ohlabela labantu abakhe beseSouth Africa. UMatho Majobe yena olengoma ethole isicoco seSong of the Year Award nyakenye. Untungamili Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba.
Lintokazi isacathola kwezomculo. Ingoma yayo le ethi impilo inzima ithole isicoco sengoma ehambe phambili kulazo zonke ngo-2022 komunye umsakazo otholakala ebulenjini be-internet.
Libonani bathandi bomculo labalaleli, ngiphuma eZimbabwe endaweni yaseplanti ngaphansi kwenduna uMaganini kukhanya emsumini. Ngingomunye wabaculi abacula igospel. Uyibanga esengilihambile alibize kangako ngenxa yokuthi ngawucula ngo-2021 and then
ingoma yami ngiqale ngoJanuwari yaphuma ngoSeptemba ngo-2021 kuthe ngo-2022 ngoJanuwari ngaqala futhi ukusebenzela phezu kwe-CD lami lesi-2 okuyi-albhamu la engikhiphe khona ingoma ezingu-7 yikho la engisebenze khona futhi kwaze kwafika isikhathi sokuthi ngoSeptemba ngikhiphise i-CD lami lesi-2.
Uthe uthola lesi sicoco uzwe njani lengane zakho, kuliphethe njani lokho?
Ngingajabula kakhulu ngasileko kuzamba kwethi inyembezi zonjabulo kunye ney'ngane zami, kodwa phambi kokuthi kwethi inyembezi zonjabulo sagida kakhulu ngenxa yokuthi yayidlala elokuzeneni, yayidlala ingoma kumaqhawa nentaba ngaleyo day, okusho khona phela ukuthi khona ngasengwinile.
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho bakuxhuma njani?
Abafisa ukungifonela, abafisa ukuthenga ama-CD bangangithola kule nombolo 063-3620-745. Umatho Madobe, intombi yakwasithola enyathela ngiqhophukile kumhlabathi. Angimhlophe nje, kodwa ngimhlophe kunye nenhliziyo. Ngiyabonga mina.
Umatho Majobe ophuma ePlumtree kula ezokholo ndawonye labantu abakhe beseGoli. Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngokuvinjwa kwamabandla aphikisayo afisa ukwenza imihlangano yokukhankasela ukhetho oluzayo. Singake hluka nesihlobo sikhangele ezinye zendaba yezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu eZimbabwe ukuba bengalwi ngesikhathi sokhetho. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo, yimi owenu uMagumede uGaino Saidi ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.